So we see card descend about VOA in the belly.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngomvulo mhlaka 9 kuLwezi 2020 ngontungamili nkumo endabeni sekuseni lamhlanje. Kufe abantu ababili ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo, njalo omunye wabo ngowakobulawayo.
Kithi njengababalisi i-D-Day ililanga esikhangelela ukuthi uhulumende no-employer wethu aza kubona sibele ukuthi hayi ababalisi this time babuhlungu.
Abafundi be-creche labo grade 1 kusiya ku-grade 5 kanye labo form 1 labo form 2 bavula izikolo namuhla lanxanje izikolo kungelababalisi ngoba bephakathi kokukhalala umsebenzi.
Amavoti asehlanganisiwe azoqedwa nje bafakwe phambi kwe-standing committee bese ngiyakwazi ukuthi ngishere nani njengomphakathi ukuthi ukhetho luhambe njani.
Ibandla le-MDC lenze ukhetho lokudinga abazancedisa ku-Congress yalo ngompalakazi, kodwa abanye bale ukwamukela impumela yalo izolo besithi kube lokuqilibezela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhwelile izolo laya kumakhulu amabili alamatshumi amahlanu lantathu 253 ngemva kokubhubha kwababili. Omunye wabantu laba ngowakobulawayo, kuthi omunye ngowe-Manicaland. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi kulabangamatshumi njalo amathathu ababanjwe lumkhuhlane. Abalitshumi lanhlanu babo ngabakobulawayo. Kulabe Harare abane, abeManicaland abane njalo, abeMasvingo abane, abeMashonaland East abane, kanye lababili abeMatabeleland South. Abafunyanwe sebesilile balitshumi lanye. Idolobho lakobulawayo yilo elikhokhelayo kulezinsuku ngenani lababulawa yilo mkhuhlane kanye lababanjwa belawo. Abantu bafa phose nsuku zonke kuleli dolobho. Nanku ngolwesihlanu kufe oyedwa, ngomgqibelo kwadlula omunye, kwazobhubha omunye njalo izolo ngeso. Kusukela ngovulo odluleyo sokufe abantu abayisishiyangalombili kuleli dolobho. Asebebanjwe umkhuhlane lo selokhu waqhamukayo eZimbabwe sebengu-8531, kuthi asebepholile bangu-8005, abalokhu begula bangu-273. Ibulawayo yiyo ehamba phambili ngabangu-102, ilandelwa iHarare elabangu-67. Asebebanjwe ilomkhuhlane emhlabeni jikelele bedlula isigidi ezingamatshumi amahlanu 50.2 million, njalo asebefile bedlula isigidi 1.2 million. Ngokutsho kwe-Johns Hopkins University. Abafundi abaqhuba izifundo ze-creche labo grade 1 kusiya ku-grade 5 kanye labo form 1 labo form 2 bayavula izikolo namuhla lanxa ezikolo ezinengi kungelababalisi ngoba bephakathi kokukhalala umsebenzi. Leli lihlandla lokugcina elokuvulwa kwezikolo ngemva kokuvalwa kwazo ngombimbitho ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Abafundi abaloba imihloliso ababalisa o grade 7 o form 4 labo form 6 bavule ngompandula kwathi o grade 6 o form 3 labo form 5 bavula ngenyanga edluleyo kodwa abantwana batshona bedlala ngoba ababalisi bakhala leyo msebenzi bekhala ngeholo eliphansi Kepa ipepa ndaba le kroniko liti uhulumende usanda kuqhatsha ababalisi abedlula inkulungwane ezinhlanu abazafundisa abantwana. ISunday Mail yona ibike izolo ukuthi abavula izikolo namuhla laba kabasoze bafunde nsuku zonke okuyinto esolwa ngabazali besithi nxa kunjalo kumele impatalo yesikolo yehliswe. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe unkosikazi nokuthula Hlabangana yena othi bayaphambili ngokukhalala umsebenzi.
Iseze ugcina le yokuvula kwezikolo kithi njengababalisi i-D-Day ililanga esikhangelele ukuthi uhulumende no-employer wethu baza kubona sibele ukuthi hayi ababalisi this time babuhlungu and thina asikho ukuthi siyazenzisa si-incapacitated okwamaqini akhona okokudlala but ngibone ngani uhulumende udubo lwethu lolu or indaba yethu yamasalari uyithatha kancane and kwenza sobuhlungu kakhulu ngoba thina njengababalisi ukufundisa sibezi siyakufuna but okwakhathesi imali asilayo and sithi thina loba kulilanga lokuthi last phase wonke ama-grades abuya thina asiye emsebenzini and njalo sifunga ukuxwayisa abazali ukuthi abazali i-advise ethu esibanike yona ukuthi bengahambisi abantwana esikolo okungela teacher khona until i-government ize i-addresse ama-problems ethu ama-challenges ethu esalari isalari le yabayi-offayo leyi ayi-15,000 pound kithi iyinhlamba enkulu kakhulu.
Uhulumende uthi abafundi abavula namuhla laba abangabhaliyo imihloliso kabasoze bafunde insuku zonke lithi ningalokho.
Lokho isign or ingcazela yokuthi uhulumende kazange lungiselele kazange improve infrastructure esezikolo ukwenzela ukuthi accommodate social distance. So in a way thina sibona ukuthi bathatha abantwana konke lo teacher babenze i-trial and error bafuna ungani bafuna ukubona ukuthi kuzayenza kuzavuma ngoba kusoze kuvume i-proof yokuthi our government is not prepared, is not ready and the infrastructure is not there to accommodate a social distance in the schools. Amalanga wona lama lutshana but uzananzelela ukuthi abazali babhadala inkalakatha zemali especially ama-boarding schools even ngama-day schools abantu babhadala ama-fees bengakwazi ukuthi abantu abazafunda ama-2 days kuzise kuhlungu kakhulu ukuthi umzali went out of the way ukuthi ayidinga imali ukuze abhadale i-fees ezitshela ukuthi umntwana uzafunda.
Ungathi lisabambene yini njengababalisi kudaba lokukhalala umsebenzi kumbe bakhona asebebuyelile emsebenzini?
Singama-teachers union yebo lokhu esibambene ngendaba yokukhalala komsebenzi ukuthi sithi si-incapacitated sonke. Akukabi lothi hayi mina sembuyela emsebenzini akukabi le union esitshela ama-members ayo ukuthi buyela sonke siyazibonela sonke siyakwazi konke okusegcekela ukuthi uteacher is still incapacitated so ababalisi bonke lama-union wonke are saying to the teachers continue staying at home until i-government ize isolve ama-problems ethu 90% of the teachers are staying at home 10% are going i-10% nale ngama-private schools ngama-church schools izikolo ezipha extra money to their teachers. Ezinsikolo ezingabhadalwayo ezilababalisi abangabhadalwayo i-government abazibhadalelayo abanye banikwa ama-incentives but wonke ama-public schools ama-government schools teachers are at home akula teacher ohamba emsebenzini.
Unkosikazi nokuthula Hlabangana ngohlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. La nxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi okhangelele ubudlelwano obuhle phakathi kweZimbabwe leMelika phansi kukahulumende kamnumzana Joe Biden ingcwethi kwezombusazwe zithi aziboni kusiba lenguquko nxa uhulumende kamnangagwa engaguqulanga izenzo wahlonipha amalungelo kazulu. Umnangagwa uthumele umbiko kuBiden enkundleni yeTwitter ngemva kokunqoba umongameli Donald Trump kukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo. Kodwa uTrump uyayiphikisa enkantolo impumela yalolu khetho esithi kwaba lokuqilibezela. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
Ukungena kukamnumzana uBiden ngeke kulethe inguquko phakathi kobudlelwane beZimbabwe leMelika ngaphandle kokuthi kuguquke lezo zinto ezizwe eziyinkinga ezizwe ezinqamule ubudlelwane. Ubudlelwane buqanyulwe yikungahlonipha amalungelo abantu, yikungahlonipha umthetho, ikwenza uba nguntando kayiphikiswa, ukwenza umathanda, ungahloniphi isisekelo sombuso selizwe. Indlela okwenziwa ngayo eZimbabwe yiyo yenza ukuthi kungabi lobudlelwane obuhle leMelika. Ngakho ke uBiden akula nguquka angayiletha nxa ngabe eZimbabwe kungazange kwaguquka indlela yokuziphatha kulaba abasezihlalweni zobukhosi. Ngakho ke kumele baguquke indlela abaziphatha ngayo, yikho kuzaletha inguquko phakathi kobudlelwane beMelika leZimbabwe. Nxa kungenzekanga lokho kuzaqhubeka kungayo nalindlela kumbe kube kubi okwedlula yona lindlela.
Njengoba uTrump esehambe emthethwandaba esiyaphikisa impumela yalolu khetho, singabona yini umthethwandaba uvumelana laye ugcina usithi nguye onqobileyo?
Nasi khangela lokho esikubonileyo kusuka emalangeni amahlanu adlulileyo. Ngakula bufakazi obuveza ukuthi kube lokuqilibezela okusegcekeni okungenza ukuthi ukhetho impumela yokhetho iguqulwe kugcine sekuyukuthi uPresident Trump nguye owinileyo. Nasi khangela nje amanani abantu, sikhangela okwenzeke khona konke lokho lapha anqotshwe khona, kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi hayi kudlulo kwakhe abantu batheka bayivumi indlela aziphatha ngayo, indlela abusa ngayo, indlela angahloniphi ngakhona abantu, indlela angahloniphi ngakhona amalungelo abomama abantu abamnyama, indlela akhuluma ngakhona labantu. Bakwalile abeMelika lanxa bebaningi njalo abakuvumileyo lokho, kodwa abaningi bakhona bakwalile. Akula nguquko ezavela ngazaye emthethwandaba, kuzahlala kunjalo umnumzana uBiden angene esihlalweni abuse.
Umbona efika kuzinga lokuthi usedobha yini ifoni eChile uBiden emenzele amhlophe.
Ngakululanga ukuthi umnumzana uTrump athathe ucingo achayele uBiden athi ngiyavuma ngidliwe, ngiyavuma unqobile. Kasiyazi kanjalo le ndoda, indoda ezigqajayo ngendlela engafanelanga. Akulula ukuthi ke avume ukunqotshwa, uzaqhubeke qamba lokhu lalokuyana ebala amabala engwe kuze kuyefika umhla ka-20 January abesephuma. Ngabe ubengabusa iMelika elamandla okuthi izimele ilwisane lobugebengu bomuntu ofuna lela esihlalweni, ngabe ubebusa nje izwe elincanyana kwenye indawo elingelamthetho, uTrump bengasoza phuma esihlalweni. Kodwa ngoba kuseMelika uzaphuma, enjalo engazange wamhalalisela uBiden. Nxa engamhalalisela uBiden kuyabe kusitsho ukuthi uyivanka Trump lo mkhwenyana uJared Kushner babe besebenze kakhulu lo Melania ukuthi bamguqule ingqondo acabange ngendlela wonke umuntu emhlabeni acabanga ngayo. Kwakhathesa ucabanga ngeyakhe yebhindlela ezamenza ukuthi angavumi ukuthi agobe ikhanda.
Umnumzana efihlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Ibandla leMDCT izolo lenze ukhetho lokudinga abantu abazancintisa esikhundleni somkhokheli walo ama-nominations emhlanganweni walo weCongress ngoMpalakazi. Uketo lolu lwenzelwe kobulawayo kodwa abanye kade benqitisa vale ukwamukela impumela yalo ngoba kuthe sokubalwa amavoti kwatholakala ukuthi kulamavoti amanengi ukwedlula abantu abavotileyo. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Khaliphani Phugeni uthi engade bencintisa babalisa unkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Bednico Bhebhe, umnumzana Morgan Komichi, umnumzana Douglas Monzora, umnumzana Elias Motsuri lomnumzana Gift Chimanikire. Omunye wabancintisileyo utshele iStudio 7 ukuthi vale ukwamukela limpumela ngoba okwenzakeleyo kufana nje lokuthi kube lokuqilibezela. Kodwa uPhugeni ukutshaye indiva lokhu wathi iStanding Committee yebandla izahlangana namuhla lapho ezaveza khona ukuthi ngubani onqobileyo.
Amavoti asehlanganisiwe azoqedwa nje sasafakwe phambi kwe-standing committee bese ngiyakwazi ukuthi ngishere nani njengomphakathi ukuthi ukhetho luhambe njani. Hhayi, kusasa nje ngizokwazi ukuthi ngilinikeze imiphumela yalolu khetho, kodwa hhayi lube lukhetho oluhle kakhulu konke nje kuhambe ngohlelo.
Isizwa kuthiwa impumela yalolu khetho yesuliwe ichithiwe ngemva kokuba amavoti athe esebalwa kwatholakala ukuthi edlula abantu abavotileyo.
Bengikuzwile ukuthi kubuye sokulama ballot papers angu 7 more than aphiwe abantu. Kodwa inamba engiyizwileyo umuntu owinileyo uwine nge more than 7. So bakhona ba of the view especially amanye ama candidates ukuthi hayi ngoba phela owinileyo udlulile inamba yama ballot papers lawo akade extra. So akumelanga kube ne problem ngabe kumbe kuthwa ebe ngu 7 or under 7 ngabe newazi, kodwa njobe iwini yakhe idlula leyo 7 okuthiwe ibe extra, so iwini leyo must stand. Kodwa okwamanje sesingamahlebezi, asibe ni-patient nje msakazi, ikusasa izofika and then nizokwazi ukunikeza the real issue. So ngithe ngiwunikeza i-context ngoba nangu usuthiziwe amahlebezi athi so ngikutshele nje ukuthi hhayi kunalokhu yebo, kodwa ngamavoti angu 7 abe more than all the ballot papers that were given out. And umuntu owinileyo uwine nge more than 7. If I'm not mistaken, uwine 14 or so.
Umnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli se-MDCT. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-The News Hawks lithi uLimumba Karim ongomunye wabantu abafele engozini yemota izolo losakhulayo obedume kakhulu ngokuthanda ubunandi kanye lezimota ezidulayo uGenius Ginimbi Kadungure ubeyisigilamkhuba ebesidingwa kakhulu ngamapholisa aseMalawi. Inkundla yesayithi yona ithi ibandla le-MDC Alliance seliqale uhlelo lokudinga abantu abayisigidi abangakaze bavote ukuze babhalise benelise ukuvota kukhetho luka-2023. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Studio 7, siyabonga ukuba lani, siyabonga ukhetho lwekhona eMelika, siyabongela kakhulu isizwe esimnyama esincedisiwe khonapho ngokhetho. UTrump besivele singamfuni bese sidiniwe ngaye ukubulala abantu abamnyama. UNkulunkulu sibonile kwangena uBiden, siyabona ukuthi hayi mdala sizasebenza laye uBiden. Sithamhlophe baba, sebenza abantu abamnyama nampo bakhangele ungabayekeli ngabakini bemnyama benjalo ubuhlokhe lobunyama obucholutho simunye siyabona ukuthi umuhle baba ngobukhangela isizwe sakithi esimnyama uNkulunkulu babe lawe akuqhube uTrump down Biden up
namasaka wathuthuzwe nokulumayo ngokusimuzi ngoba ngikhuluma nje etsholojo ejowa mina phezu kwendaba yokuvula kwezikola ngapha abantwana ngapha izinto aziko kahle abantwana bahamba bayajika kula ma teacher esikolo sicela kwazi bayabuya yini nama teacher kula ma teacher nga sicela ulwazi lapho ukuthi abafundi laba abhala ku 7 lapha esikolo lesethu lesejowa primary school la abuya yini abantwana abasebude bejiwe ngena abantwana esikolo sicela nje uhulumende jiphe izikolo ziyavula bazabhalana abantwana bengafundi akula namuhla unday ithule ngokungena singazi nokuya kwesikhathi ngiyabonga
libonani basakazi be-Studio 7 ngilibingelela ngiseBotswana mina nguNcube eish sizwa usizi lobuhlungu kakhulu lokukhathazeka kakhulu ngalesi sifo esiqhamukileyo esigijima njengomlilo ngicela ukuthi ke ngibuzisise kahle ngalaba engizwa kuthiwa bavele eBotswana ababili ababanjiweyo lesi sifo sona bengabe bekubambele ngaphi besuke eBotswana bevele njalo noma e-quarantine yakithi bahlala ngokuminyana mangikhangela ngapha kwele Botswana phela lezi sifo asingani asisamemetheki ngizwa ngisiba lokwethuka lokudana kakhulu mangisizwa ukuthi abafowethu abaphuma kuleli mabengena ekhaya futhi bafika babanjwe lesi sifo phezu kokuhlala isikhathi esingaka ku-lockdown baze bayobanjwa sebesekhaya sizani bazali keli sichazele ngokugcweleyo ukuba bebese quarantine laba bantu noma ngabantu ababengene ngokungekho emthethweni babuye baphuma njalo kuwele yaseBotswana ngokungekho emthethweni
lubonani basakazi bakaStudio 7 mina ngicela ukukhulunywa ngento le eGoground 2 futhi bengicela abantu bakaStudio 7 ukuthi le audio liyifake bengicela ukuthi le audio ifike ezindunini zakithi ukuthi izinduna zakithi zingangcoliswa yizana azange zaba zinduna zezana izinduna zakithi aziyekeli ukuphiwa ama-twin cape bese zilandela izana into yeGoground into enzima engumangaliso emathebheleleni izinduna zakithi zizangcola okokucina izana ingcolisa kuphi kwehlula umuntu owangena kuzana waphinda waphuma angaphumi right so kathi izinduna zakithi zizangcoliswa yini yezano le umnanga kwa akazimele azikhulumele yedwa ebantwini ukuthi abantu wayebabulalelayo abuye white city enze irali abantu bambona hhayi ukuthi induna zakithi ziphiwa ama-twin cape bese bebuya kusasa bethu bakhipha amathambo kanti abantu bebulawa babekhulume lazo yini izinduna kanti yindaba kathesi sokufanele ukuthi induna zibe yizo eziphuthisa lowo msebenzi asikufuni lokhu izinduna ezizayenza into enjalo asisoze zibe izinduna zabantu zizangcola thina besikwazi ukuthi singahlangana nomathema wegwanda mina ngisuke enkaya ngiyamhlonipha yibukhosi bakithi kodwa leyo nto izophela ididu ma induna zethu sezingasacabangi seziginywe izana abame lobukhosi babo sowusekugcineni lokhu
abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe uZulu wakwele Cameroon ohlala ngezansi kusiya ngasenyakatho yelizwe endaweni okukhulunywa khona isilungu usebalekile kuleyo ndawo ngemva kokuhlaselwa ngabahlamuki inhlanganiso ezihlenga abaswelayo emhlabeni jikelele ziphakathi kwemizamo yokuphathisa abantu abawelwe yingozi yezulu lesikhukhula uHurricane Eta emazweni aseCentral America. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump uqina ngokuthi kwaba lokuqilibezela kukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo lapho anqotshwe khona ngumnumzana Joe Biden yena ozaqala umsebenzi ngozibandlela. UTrump uphikisa limpumela enkantolo njalo umkakhe uMelania laye wethule umbiko enkundleni yeTwitter izolo esithi ukhetho lwantshontshwa. UBiden yena ukhulume ngomgqibelo wathembisa ukuthi uzanakekela umuntu wonke kungelani lokuthi wamvotela kumbe kamvotelanga. Siqoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magunya.
UTrump akalalo ilungelo njalo akalawo amandla okuthi engala ukuphuma embusweni. I-Constitution ye-United States of America, Amendment 20, which was passed in 1932, I think it was March 2nd, iyakubeka kube sobala mayelana ngokuphela komsebenzi kukapresident lokuphela komsebenzi wama-senators lezinye ingatsha zona ezikhethwayo. Ithi yona upresident no-vice president umsebenzi uyaphela mhla ka-20 January ngo-12 midday. So uTrump lakho ukuthi engazenzela umathanda nje kusukela lamhlanje kuze kuyefika lolo suku. Kodwa lapho lufika khona umsebenzi uphelile. Njalo okuqakathekileyo okumele sibekwazi ukuthi yona ngwayo iAmerica akula mthetho othi wona upresident odliweyo kumele ukuthi athumele umbiko wokwemukela ukudliwa kwakhe econgratulator umanqoba ngemva kokhetho. Awukho ukuthethwe njalo eAmerica. So uTrump nxa kuyukuthi engafuni ukuthi yena enze into ebisiyinjayelo kusukela ngo-1896 ukuthi enzele amhlophe uJoe Biden, hhayi lilungile lakhe. Kodwa esikwaziyo ukuthi umsebenzi kaTrump uyaphela mhla ka-20 January ngo-12 midday okwakhe kumphelele.
Abantu abaningi emhlabeni jikelele bayayincoma iMelika bathi ilombuso okhululekileyo kanti lokhetho luqhutshwa kuhle. Bathini labo bantu namhlanxa bebona so kulokungavumelani okunje kukhetho lweMelika lolo?
Engakutsho nkomo yilokho. Sesimazi uTrump ukuthi uvele ngumuntu othi nxa ebona ukuthi impumela eza kuba khona kayisiyo le abekhangelela ukuthi ingaba yiyona. Uhlumuzwe ngeTwitter yakhe seqalisa ukutshela abantu ukuthi hayi bayariga, hayi bayangicila. Uyakhumbula ukuthi ukhetho lwakhe lo Hillary Clinton into ayeyenza wayevele sehle watshela umhlaba ukuthi hhayi uqiliwe uzaqilwa, ukhetho lolu won't be free and fair, wethuka la esewinile. So khonokho akutshoyo kathesa uTrump ngumuntu vele osesaziwa ngakho.
Umnumzana Mqondobanzi Magunya uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kufe abantu ababili ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo omunye wabo ngowakobulawayo. Abafundi bekreshi labo grade 1 kusiya ku-grade 5 kanye labo form 1 labo form 2 bavula izikolo namuhla lanxa ezikolo kungelababalisi ngoba bephakathi kokukhalala umsebenzi. Ibandla le-MDCT lenze ukhetho lokudinga abazancintisa ku-Congress yalo ngompalakazi kobulawayo izolo, kodwa abanye bale ukwamukela impumela yalolu khetho besithi kube lokuqilibezela. lanxa umongameli emasoni mnanga kwayesithi ukhangelele ubudlelwano obuhle phakathi kweZimbabwe leMelika phansi kombuso kamnumzana Joe Biden ingcwethi zithi nxa eleZimbabwe lingaguqulanga izenzo zalo akula nguquko eza kuba khona kwanele mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30 olivalelisayo ngontungameli Nkomo.